nasikhangele ukuhlupheka kwabantu bekuthiwa nje izigebenga ezijika amatshe zitshisa amaviri empacweni, kodwa sokutshengisela ukuthi hhayi uhlupho lwakhona luyazakala loba labantu abafundileyo. So kuzanceda ukuthi kunike abantu ithemba le-confidence ukuthi nxa sokuthiwa khona kakuguqulwe izinto, umuntu wonke uyabe khona empacweni etshengisela kumbe esenza okwenziwayo. So kuyinto enhle kakhulu ukuthi amagqwetha lawo sengene empacweni bekhuluma ngokukhonona kwabo. Indlela enhle yokuqala irevolution.
Amagqwetha ayahlonishwa kakhulu emhlabeni jikelele okwedlula nje amabandla ezombusazwe, ukuthi okwabo okutshengisela kungaletha isisindo kulokho kuzanywa kwenziwa ngabanye.
Liqiniso, ngoba i-law society siyazi ukuthi phela liqembu lelana elimelela nje judiciary engathi yenye nje esingathi independent entity yombuso. So luba bengasizi balalule kakhulu njengebandla eliphikisayo, ngoba ibandla eliphikisayo lile abantu abaningi, le constituency enkulu evotayo. Kodwa labo ngoba njengoba njengabantu abamelela i-judiciary nxa bekhuluma ngokwe rule of law sebebambana namanye amaqembu angaphansi kwelizwe, mbona ngathi mina uhulumeni abaningi o-United Nations labo EU bazagcina belalela belandelela ukukhulunywa ngamagqwetha, ngoba ngabantu abafundileyo abazi inkinga yethu, ngabantu abangathi balusindo kancane. Kathesi ukulalela kwahulumende kakusaqondananga labantu abaphikisayo, ngoba baye benje bebasola besithi laba bavele bayahlupha laba. Kodwa kuqakathekile ukuthi ngoba uZulu wakhetha abameli abasemabandla aphikisayo i-MTC, nxa i-MTC layo ikhuluma iloba ibhala, ngibona ngathi uhulumende kufanele alalele, ngoba izakhamizi lezinye lamanye amazwe esikhumbelene labo i-ASADEC bazayo bekhangelisisa ukuthi hatshi, kanti nxa sokukhulunywa yi-MTC kukhulunywa ngama-civil society, kuyinto eqakathekileyo. So ngibona ngathi uhulumende uzafanele alalele, uzalalela.
Sibonile njalo iqula lebandla le-ANC e-South Africa lalo liselizweni, njalo imisakazo kahulumende isithi lizoxhasana lebandla le-ZANU-PF. Kambe kungabe kusenzakalani lapho?
Okwenzakalayo ukuthi siyazi ukuthi umnumzana uMusi Maimane nguye waqala ngokukhuluma esithi yena hatshi kufanele sibone ukuthi singanceda njani abantu beZimbabwe. Lo mnumzana uJulius Malema, kodwa ancho kusesele Davos laphana kusezwa kuthiwa khona uhulumende we-South Africa uzazama ukukhwathaza izikhwama enceda uhulumende. So sembona ngathi sokuyisiphithiphithi i-South Africa la izama ukuthi ilungisise, kutho ukuthi vele uhulumende kamnankakho uzalalela, ngoba abantu be-South Africa babevele bengabantu abalalelwayo kwisikhathi zabo Thabo Mbeki lezana lezabo Khalid Mamohlanthe. So into enhle hatshi thina sifuna bakhulume kuzanane kwenzela ukuthi ilizwe lethu libe lentuthuko. Ipropaganda ekhulunywa yi-ZBC iyatshengisela ukuthi kule nto abayifihlayo, kodwa vele siyazi ukuthi beze bethole uswazi bebakhuza bebatshe ukuthi hatshi thina sifuna silincedise sibambane, kodwa nxa libhizi lidubula abantu lihlukuluza abantu lathi kuzasihlupha, ngoba lapho esivela khona e-South Africa uZulu wethu uyabe sithi kanti indaba linalizwanana nezigebenga.